Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utano nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku7 Mpandula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Sokukhamuke kungezwani kubandla le-CCC kobulawayo kulandela isinqumo esathathwa ngumkhokheli webandla esokuthi kukhethwe umnumzana Douglas Coltart ukuba ngumeya okungafunwa ngabanye.
Umuntu esikhaya niluduza kokhela idolobho lakobulawayo enze lokho okuza kwenza ukuthi idolobho lithuthuke umnumzana David Coltart oligqweta osesebenze lapha kontuduzi yathunqa iminyaka eminengi.
Ibandla le-CCC lithi amalunga edalele iphalamende azagcotshwa lamuhla lanxa bekulabanye abakade besithi kungangenwa edale ngenxa yempumela yokhetho abayisolayo.
Engingakutsho kathesi uma ulikhangela ilizwe leli lifile lunxuwa akula migwaqo amagetsi seqalisile ukube ehamba lowo babowethe amagetsi engahamba abantu bamfonele kangazidwe sitho nini so amagetsi seqalile ukuhamba.
Amakhansila akobulawayo afungiswe ukuqalisa umsebenzi izolo azafundiswa ngokusemthethweni okuphathelane lomsebenzi wabo uhlelo lukahulumende olwe-induction edolobheni leGweru.
Ya, ngithabe kakhulu njengomama ukuthi omama bemakhandeni bangithembile lami ukuthi lawo uhamba njengomama uyemela abanye omama.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Sokuqhamuke kungezwani kubandla le-CCC kobulawayo kulandela isinqumo esathathwa umkhokheli webandla umnumzana Nelson Chamisa esokuthi kukhethwe umnumzana David Coltart ukuba ngumeya okungafunwa ngabanye. Iphephandaba lobulembu elesayithi lithi kulabantu abalemali asebefumbathise amanye amakhansila ukuthi angakhethi uColtart. Ukhetho lukameya lomsekeli wakhe lukhangelelwe kwenziwa ngomvulo ozayo. Umsekeli kameya bekuthiwa kukhethwe olwela ilungelo likaZulu umnumzana Dumisani Nkomo. Kodwa imbiko esiyitholayo ithi uNkomo laye abamfuni. Isayithi ithi uNkomo loColtart babonakala bengafuni inkohlakalo okwethuselabo abalemali abafuna ukuthola amathenda ngudlu. Abazi ngokwenzakalayo batshele iStudio 7 ukuthi abaqoqa ukungalaleli uChamisa bafuna ukuthi umnumzana Donald Mabutho abe ngumsekeli kameya. Sixoxe lesikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirotsa ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Amakhansela akobulawayo azalandela umlayezelo kamnumzana Nelson Chamisa, azalandela umlayezelo izinqumo ezebandla le-Citizens Coalition for Change. Umuntu esikhaya niluduza kokhela idolobho lakobulawayo enze lokho okuza kwenza ukuthi idolobho lithuthuke umnumzana David Coltart oligqweta osesebenze lapha kontuduzi yathunqa iminyaka eminengi njalo engumuntu owaziwayo ukuthi ulwela amalungelo oluntu. Ye ehlala isikhathi eside njalo kobulawayo uColtart umuntu owaziwa eligqweta elingathandi imisebenzi eyokutshontsha lokho kwenzwa izigilamkhuba lapha kontuduzi yathunqa. So nxa engathola usekelo kwamanye amakhansela idolobho lethu lingathuthuka. Lokhu yisinqumo esi-Citizens Coalition for Change lapha kobulawayo asikhayeleli ukuthi kungaba labanye abaphikisana lakho. Sikuzwa khonapha kungumbuzo otwathina sikahlani lakho.
Kubasekeli bakameya sizwa kuthiwa umnumzana Dumisani Nkomo ukhanya nguye ozaba ngumsekeli kameya. Kungakuliqiniso lokhu na kumbe bakhona njalo abanye abakhangelelwe ukuthi bengaba ngabasekeli bakameya?
Yebo, kukhangelele ukuthi uDumisani Octavius Nkomo niyo ozasekela ubaba David Coulthard. Kodwa ngiyakhuluma laye namhlanje ekhansilini wantshela ukuthi yena kaboni engena. So sithi ukuthi kwesinye isikhathi yena niyosevulela amasango ukuthi kwesinye isikhathi kukhethwe omunye phakathi kwamakhansela ongaba ngumsekeli kasodolobha.
Lo ke ngumnumzana Sidan Chiroza isikhulumeli sebandla lesisi kobulawayo ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekhona le kobulawayo. Kunjalo nje amalunga amadale eParliament womabili abalisayele the House of Assembly lele Senate azagcotshwa lamuhla ukuze aqalise umsebenzi. Ibandla lezanu PF lilamalunga alikhulu elilamachumi phose ayisitshiyagalombili 176 ku-House of Assembly nxa ehlangene nalawo angene kuleli dale phansi kohlelo lwe-proportional representation. Kuthi ibandla ele-CCC lona lilamalunga edlula kancane ikhulu 103. Kudale le-Senate iZANU-PF lamalunga angamachumi amathathu lantathu 33 kuthi i-CCC yona ilangamachumi amabili lasikhombisa 27. Kuleli dale futhi kulezinduna ezilichumi lasitshiyagalombili 18 kanye lamasenetha amabili amela abantu abakhubazekileyo. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena ugcotshwe ngomvulo ngemva kokhetho olusolwa ngabaningi abagoqela benhlanganiso ye-SADC le-African Union besithi aluqutshwanga kuhle. Umnangagwa uzakhetha abaphathintambo bakhe ama-ministers nxa amalunga ePhalamende esegcotshiwe kusasa. Abanye abalandeli bebandla kunye lenye inkokheli bebesithi kukhalalwe ukungena edale la kumakhansili ngoba bengavumelani lempumela abathi yaba lokuqilibezela. Kodwa izolo ibandla le-CCC lithe libone kufanele ukulondoloza khonoko okwingcosana abakuphiweyo besaphikisa impumela ikakhulu ekamongameli. UNtungameli Nkomo Studio 7 ubuze ocubungula ezombusazwe njalo ekhokhela inhlanganiso ye-ibheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo ukuthi yikhabhinethi enjani abantu abangayikhangelela kuMnangagwa.
Silesifiso sokuthi alubana bebezaba ngabantu abazaba le approach etshiyeneyo laleyo ele 43 years eyokubana abantu instead of ukusebenzela ilizwe ukusebenzela abantu bethuthukise ilizwe, kodwa sibone abantu abasebenzela ukuzithuthukisa begcwale ngezimoto ezinkulu, abantu bedubeka kungalama ambulance kungala mgwaqo. Kathesi sile problem yokuthi labantu abacabanga ngokuthi bona umnotho welizwe ngowabo ngoba bona bengama cabinet ministers basebandleni elibusayo. Sifisa ukuthi alubana bebezangenwa ngumoya nje wepatriotism le-loyalty to the country belisebenzela ilizwe lelo.
Yikuphi okumqoka Fuzwayo abamele bakuqakathekise nxa ungaqamba okunye kwakhona?
Engingakutsho kathesi uma ulikhangela ilizwe leli lifile lunxuwa akula migwaqo. Kathesi bengibuya amagetsi seqalisile kube hamba, lowo babethe amagetsi ngahamba abantu bamfonele kangazi ukuthi wesitsho nini. So amagetsi seqalile ukuhamba, amanzi asilela, akugejwanga amadamu ayeneleyo. Ungakhangela kudala besitshela ngegwayisa ngani demu. Uthi uyakhangela kwezemfundo, imfundo yethu iyawadeyili ngoba ababalisi kabaholi imali eyeneleyo. Uqede lapho uye kwezempilakahle, i-health system yethu ifile kakhulu, akula maphilisi, umongikazi ngoba kabaholi imali elesizoda. Bayaphuma ngaphandle kwelizwe ngobuningi. Kodwa uzathola ukuthi umnotho nje welizwe usungama individuals, ilizwe lona ngokwalo ukuthi kade singatezembiwayo ziya ngathi simbonile last time ulo mfundisi lo okuthiwa ngo Hubert Angels ukuthi yena ngokufixa amadile kababo phethilize. So sikhangelele ukuthi ngabe instead of ukuthi bebetshontshela abantu besebenzele abantu.
Ekukhetheni amalunga ekhabhinethi lapha abaphathintambo, ubona uMnangagwa elakho yini ukukhetha laba vela kubandla eliphikisayo LCCC kumbe kwamanye amabandla aphikisayo kumbe sibone ekhetha umuntu ozimeleyo nje ongela hlangothi
kungenzeka kodwa nothi kathesi kathesi kangikhangelelanga ukuthi engathatha kwabe bandla eliphikisayo kakhulu iCCC usengathatha kulabo odasebenza labo kuPollard singathi abazimeleyo kunzima ukuthi sithi abazimeleyo ngobani ngoba umuntu yabuye ngani uzimele simbone segaxile ilembu laba baligaxale lelemba lehlukeneyo sakubona lokho ngomthula abantu bathi hayi is a professional kodwa hayi kwacaca ukuthi hayi ube lilonga labo sokangikhole ukuthi singaziqila sithi singabona umuntu esingamjayelanga ukumbona ebandleni labe gijima sese sithi ube ngasilolunga yabe lilunga esenza lokho lalokhiyana esingakwaziyo so ike mina ngikukhangelele ukuthi hayi uzathatha ebandleni lakhe
lo ke ngumnumzana Mbuso ofuzwayo umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eBhejuli kaZulu obexoxa icingweni leStudio 7 ekobulawayo kusenjalo amakhansila akobulawayo afungiswe ukuqala umsebenzi izolo azafundiswa ngokusemthethweni ukuphathelane lomsebenzi wawo kuhlelo lukahulumende olwe-induction edolobheni leGweru lapho afike khona izolo ntambama ngemva komcimbi wabo. Abedolobho leMutare bakhangelelwe ukugcotshwa lamuhla. Amakhansila la akhangelelwe ukukhetha usodolobho lomsekeli wakhe ngomvulo njalo kubikwa kulokudonselana ngoba abakhokheli bebandla befuna kukhethwe abathile. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele omunye wabagcotshiweyo kobulawayo unkosazana Susan Sithole okhethwe okokuqala esikhundleni sokuba ngukhansila ukuze sizwe indlela akhangelele ukuqhuba ngayo umsebenzi wakhe.
Ya, ngithabe kakhulu njengomama ukuthi omama bemakhandeni bangithembile lami ukuthi la uhamba njengomama uyemela abanye omama. Ngiyayi ngithabise kakhulu bangikhitha kusukela ekuqaliseni ngoba emakhandeni awukwazeki ube ngukhansila ongumama and the first one okhanikhi kungena khonaphana so ngiyazama ukuthi lami ngisebenzi ngixhase abanye omama ngibani. Wathi ezesikuthola phakathi kwesigaba sithola usipho kakhulu omama yibo abanjani abahlangana lesipho nxa singakhangela i-everything okuyabe kusendlini kuqondana lomama ye-problem yobulawayo eyamanzi nxa sifuna amanzi umama nguye ukhangelana nawo so khonokwana nami ngizazama khona ngale ekhansilini ukuthi ngifike ngimuvi imotion yokuthi amanzi aphayise ukuthi ngigede masinya iproject liyana ezambezi yetaprojet so yini into esizayimela kakhulu like kukwadlegini mina nge-problem kakhulu esuwa so khonokwana ngizazama sibili ukuthi simeli njengomama ngikwazi ukuthi ingekezo yabe itholakala laphana umama ikipeti esingani esifuna sigibelwa ngabantwana through that sure so sizazama ukuthi kulungiswe khonapha ana sodani yazama kakhulu ukuthi ngibamele sikwanise ukuthi bethole kwezimsebenzi yezandla engatholi ukuthi labo bethole ukuthi begcine izimuji ngoba khathesi amanesizeni avaliwe amafilmu ukuthi obaba basebenzi so thina abaningi bangikhona bengincedekana kuthengisela amatamatisi so lami ngizazama ukuthi bethole layo imisebenzi kwizindlu le imisebenzi yabo ithole ukuzimanjani ukuthi bephilise imuji
abanye kuye ngaphandle kwabesifazana abatsha abasakhulayo la sebegugile ke labo badinga yini usizo njalo kulenhlelo obona ingani ungazenelisa njengokhansila njengoba okuningi kufuna ukuthi nje lo mnotho welizwe ube uthuthukile.
Ya, kwabantu asakhulayo ngizama ukuthi khona like emakhandeni laphana ngibe le chance ukuthi senginamawadi angu-2 senginamayisenta angu-2 then A1 emakhandeni ayikabi that much ukuthi isebenzi iyasebenza but sibe singakalungisi i-ground labo leyo sengingenxa yedilimitation sengile iholi liyana ekuwadi lokuzelobhenina isiku wathi levi so ngiyisimina singayenza ithole ukuthi behambe kuma training benza ama training ngale ngiyisenda bebona ukuthi bona ba kuyina abangakuyithuli ukuthi omunye akwane sikwenza nebhizi ama fridge omunye kulungisizimota bethene bebhizi khona ngale ukuthi beceda khonaphana bekwanisa ukuyazithelela imisebenzi yabo abazane besebenza bethula something ngoba kathesi bahlezi emabhizini lakin sesengakabi i-limitation emakhandeni esingela ne-week center so sengibona isikhathi esinqanje ngisengikhiphile sisebenzisa le-holi emakhandeni elodenina ngale kule-week center so ngizama ukuthi sivule i-center lena ibe busy for ama-youth kuze bethole imisebenzi abanye bakwanisa ukuyenza amasepha abanye ama-cobra at least abe lokwakhe akwenzayo angahambi kuyechacha aziyenzele izinto zakhe azisingisisa
kodwa uyathaba ngenani labesifazane abangene ezikhundleni ze-councils
ngiyathaba kakhulu ngoba lokhona kusenze lathi saba sokuzasenza lathi sifanishe ukuthi njengobomama singacathanyelwa sizicabangele izinto esizifunayo ngoba kathesi kunzima ukuthi baba nxa ngathiwa sikhulume nezobomama asimele uyayijinda bayana kodwa thina singomama sizafanisa ukuthi atleast lathi simele abantwana bethu bezikole singomama ukuthi bethole ama-sanitary pads for free like singafaka ezikole kuhambe kuyebadingela kuma-businessmen ahlala ku-community ukuthi ngihlale besesikole for abantwana labana but into ngubaba ngikahambe mina ukuthi ngicela ama-sanitary pads for abantwana abangamasembazane.
Lo ke ngu-Councillor Susan Sithole okaward 11 emakhandeni kobulawayo obexoxa icingweni losithandekile mhlanga we-Studio 7 esegweru. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lilodaba lokuthi ugatsha lwezemithetho olwezimra solunxuse bonke abalendiza mtshina labalezindlu ezilentengo edlula inkulungwane ezilikhulu $100,000 ukuthi baye emahofisini alolu gatsha ukuyabona ukuthi kumele bahlawule umthelo onganani. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi ugatsha lwezokulima soluxwayise izakhamizi labalimi lwezigaba zemathebheleland lenkabazwe ukuthi bahlanyele amabele angadingi izulu eliningi kakhulu ngoba umnyaka lo uthembisa ukuba lezulu elilutshwana kakhulu. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngiyabulisa Studio 7 iZanu-PF engiyicele ngoba iZanu-PF yiyonile kungakhona uye kunenkinga yomunye ihambe kahle kugxekwa u-Ralphie abadlali ngoba manje le iqembu leli eyilo elithenjwe ngabantu elivotisayo uma ngabe linenkinga ihlona elenza yonke into ibhede kahle ingahambi kahle badlala ngingathi lobantu msaka space ngo-1987 yenzakathi nayicheke iZanu-PF mara singekuceki ngoba iZanu-PF esiyona eshaya impemba bashaya impembe yindaba uma ngabe benenkinga neZanu-PF kwane besho bathi abafunganga ibhola akanye befunge yini emthethweni ukuthi befunga kumajistrate ukuthi bezenze izinto ngendlela eright abafunganga yini ibhola manje uma usebenza izinto ezithuma endleleni abaphethwa ngani ngoba manje yibo abakhosta yonke le nto.
Ngiyalibingelela abasakazi abahle ku-Studio 7 okhulumayo ngumama uThembeni Mpofu ngisejohannesburg endaweni yase-Fourways ngokuzalwa ngizalwa emathebeleland north echolocho. Siyakhala basakazi, siyakhala sisizwe samaNdebele, sikhala kakhulu, siswele lo sesuka izinyembe zesizikhalayo ngoba asilayo indawo engeyethu thina. Thina sifana nje lamakhanka afika loba yikuphi, ekhale, edliwe, ethiwe, maye sizinyamazana zabantu. Asazi ukuthi siphephele ngaphi, asifunwa kuyo yonke indawo esizwe samaNdebele. Umnangagwa akasifuni, akasifuni, sabulawelwa izihlobo labangani labazali, sibabhekile phambi kwethu. Namhlanje sikuleli lizwe sitshiselwa abantwana sibakhangele futhi phaka sihambe siyekithi sicela usizo bakithi. Siyacela ukuthi kade singasizakala njani siyisizwe samaNdebele lathi sibe le ndawo lapho sizakhalela khona. Siyakhala siyacela futhi kodwa ukukhala kwethu angazi kumbe kuzazwakala nini. Lo Nkulunkulu akasasizwa ukuthi sikhala bani. Ngiyacela mpela lami ukuthi lapho esizwakala khona amazwi ethu mhlawumbe ngahamba efika kwezinye indawo kwabangasizwa besincedisa ukuthi lathi sibe le ndawo engeyethu. Ngiyabonga.
Sanibonani, salibonani Studio 7, binjani Studio 7, siyabonga ngenhlelo zenu elisinikeza zona ezimnandi. Siyabonga. Kambe iZimbabwe izasenzani, senzani iZANU-PF, senzani iZANU-PF? Khona manje abantu babotshwa ukusa lamalanga lapho eJohannesburg, babotshwa everyday abantwana beZimbabwe, kodwa kube kuthiwa silo president. Nangu la uRamaphosa usuka lapho esiyavumelana lento engekhoyo eZimbabwe. Usuke siyavumelana lento engekhoyo eZimbabwe. Ake sizameni ukukhipha lombuso lokhona. Lombuso lokhona uzame ukuthi ukhitshwe. Ngiyabonga, likhuluma loNkosi khona ozalwa eJolotshwe endaweni yaseSusumana. Uye lokhulumayo phambili nge-Triple C, phambili
Studio 7. Siyambonga uChamisa usebenzile kakhulu, usebenze kakhulu. Sibonga lo mthakazi lawo uyasebenza ngoba izalo yasho phathe encane. Athi nje ukuthi ungasola umuntu entweni eyingozi kanje. So but kuyakhathi ukuthi hayi ma kungasetshenzwa bengabe lokhu befake ipressure kanje omqondisi laboChamisa. Phambili kuzavuleka. Into kumele siyezamela ngasisole ngoba lapha la madoda azama ukukhulula ilizwe la ukuthi sibe free. So kungayisibo ngaba umthetho nalowo buzafakwa masinya lowo kuthiwa abantu okumele angasikhulumi. So kuyamele sibonge abantu ma abantu benze ukuhle, singahlali sisola ukuthi basebenzile laba abantu. Kathesi lo muntu obehlupha abantu lo muzwa akasekho ephalamenti minus one problem.
Studio 7 ngiyo bantu baseZimbabwe jikelele nonke, ake sihlazi yena udaba lolu engizolifaka lapha namhlanje. Ngibuza ukuthi kathi ngoba nje Botswana ithi ilama-foreign abangabantu baseZimbabwe, iSouth Africa inabantu ebabiza ngama-foreign abangabantu baseZimbabwe. Abantu baseZimbabwe laba abaningi bakhona those South African origin. Umnango wagwangwa seZambia ulibusa njani leliyazwe? Ake ngibuze lapha, ake siqaleni phezu kwalolu daba. Kutoyitoyi ukuthi kahambe kibaye kulala abantu. Mayifuna ukubusa manje thina eMathebeleni City, kayophanda labana abantu eBalakwa aze nabo bephila yilazo busa khona. Izano ingaphindi ithi zezimlindele ilokho imihlangana eMathebeleni ngoba kuzaquphuka imoto like I don't know. Mabefuna ukubona abalini.
Siyabikele Studio 7 sabomsebenzi. Kuyadumaza kakhulu ukubona abantu beZimbabwe bephakathi kosizo lomgaga olungani alungele kuphele, kodwa ngithi uNkulunkulu khona wandeswa ndelo phela usizo. Ngoba siyababongela bonke basupportile iTPC Free Election uDlumi Nangagwa, kodwa uzigcoba yena ngenkani wavele ngumuntu wabusilizwe ngenkani ngoba uyakwazi ukuthi wenzeni ngevuma ukuphuma ephila ngenkani kumele abuse ngoba yazi abantu beZimbabwe abasamfoni bonke. Kodwa-ke siyabonga kakhulu ama-African leaders wonke ungabi khona laphana emcimbini wakhe ukuthi axamukele yedwa uMnangagwa ezithi uyadansa lo mngane wakhe uRamaphosa. So ama-African leaders wonke siyabonga kakhulu into abayenzile ukuthi bengayikhona, babona isitile ukuthi ukhetho lukhululekanga okwangempela. UChamisa siyamvuma and siyavuma ngempela ukuthi upresident uChamisa uzohlala engupresident wabantu ngoba le study le-African Union bavuma lokhu ukuthi uve winile ukhetho bamphuca ukhetho iZANU-PF lezidleki. Ngeke izidleki kuthiwe vele zingavuma ukuthi isiphathele ukhetho futhi for the entire life yethu ngoba izidleki iZANU-PF. ZANU-PF is izidleki. So ngeke sivume ukuthi ingane zama-minister zeZANU wonke yizwe eziphethe izidleki sizithi izidleki izasezele i-free and fair election. Sivukile ke emaqandeni njengamanje, izidleki asiphinde sivote under izidleki zamaZimbabwe. Sesikubonile lokhu ukuthi ngeke sidlale iZANU isenze izilima kangaka sibe lokhu sasenze election ngaphansi kwezidleki. UMaZimbabwe nokumele kwabone lokhu. Siyabonga.
Studio 7 itshona njani eliqiniso lokhulumayo. Imina okumangazayo ukuthi iZANU angazi ilala buphi ubuthongo phezu kokuba abantu beZimbabwe behlupheka kangaka. Izibhedlela bayazakhela ifike inyama yezibhiya lezo mazi sebelethe ilentuzana yabo ukuthi bazakhele iy'nto zabo sebezibonga bona ukuthi bazakhele. Ifike yona ithatha inyama nabantu abaqhashwayo lapho, qhashwa abanye abantu nje, kodwa ilala buphi ubuthongo ngempela. Manje ihleli ngesifundo esiyi-1. kwami kona lapha esihlalweni ukuthi kukhona okungayivelela kukhona okungezwakala kukhona okungayisindi okungayilena okungayikhipha embusweni ngempela ukuthi izalo kanti yona vele kuyikuthi okwenza bona abakhulu bakhona bengafuni ukwehla kuyikuthi kuyini okukhona yini okubesabisa ukwehla amacala abo yini la okubesabisa ukwehla beqede besebenzisa abanye abantwana ukuthi bona babavikele labona khona kungathi wona bebonke babavikele nababantu begijime belebelile bengazi ukuthi bavikela umkhulukuku umgulukudu wesigebengu esihleli lapha esihlalweni singafuni ukwehla ngendaba sokuthi zona sifuna ukuzivikela phezu kwamacala sesawenzayo sifuna ukuvala amacala sesawenzayo sivala ngokusebenzisa abantwana babanye abantu hayi bantu bezanu hayi serious hayi 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 ninezibindi shame ninezibindi ninezibindi hayi kancane.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, icala lokuzama ugenqula impumela yokhetho ngowaye ngumongameli umnumzana Donald Trump labanye bakhe abalithumi lasithobaminwembili liqale ukuthoniswa izolo labonakala la kubomabona kude. Umahluli umnumzana Scott McAfee walile ukwehlukanisa abasolwa ababili kade becela ukuthi amacala abo athethwe ngesiphangiphangi esithi bonke lo mnumzana Trump kuzamele bathoniswe ngenyanga ezayo. UTrump wazise ukuthi uzazethulela ubufakazi yena uqobo lwakhe hathi abameli bakhe. Sixoxe locubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu saqala ukumbuza ukuthi kungani usekelo lukaTrump lokhe luqansa yena ebhekane lamacala ambalwa.
Mr. Gandhi, okwenza ukuthi uTrump kungathiwa ulecala usekelo lwakhe lukhule luye phezulu. Abantu abalandela uTrump bayethusa ngoba ngabantu abangomakhelwana bakho ngabantu esiphila labo esisebenza lakho izinsuku zonke. Nxa umuntu ecabanga njengoTrump ukuthi umuntu mina ngingamenza lokhu mbe ndula umuntu eNew York akula muntu ongangibopha, kutshengisa ukuthi uTrump uyisigebenga and bakhona abanye abantu abamlandelayo laba abalengqondo zabo ezikhohlakeleyo njengezakhe. Nxa ungumuntu uphelele udinga umkhokheli, ungumuntu olomntwana olabantwana, umuntu omnyama mbuyiphi ikhala, uwazi ukuthi uTrump uhleka izilima, uwazi ukuthi uTrump ulezinto zakhe zonke lezi ezinyazenzayo ngaphezu kwamacala lawa lawo kathesi. Nxa ungumuntu opheleleyo uyini okwenza ukuthi uTrump umvotele? Yikho mbuyele ukuthini abantu laba abasaphutha uTrump bayesabeka, yikho abantu abadubula abanye bengomakhelwane ngoba ingqondo zabo zimbi njengesikaTrump. Ububi bekaTrump abenzayo laba bantu abafuna ukumvotela kababuboni ngoba bathi uthiwa uyaqanjelwa kabavumi ngobubona. Usisi nje ukuthi abanye bangikhona sebe semajeli bachiya abantu babo behlupheka phandle. UTrump isigebengu esikade saqala kudala kuloku ephila impilo yakhe yona leyo yobumenemene. Manje thina abantu sebethatheka sebemlandela ngabantu bona labo ababuhlungu emhliziyweni zabo ngaphakathi wabo abafisa ukuthi kungabi labanye abantu abaphila bekhululekile, yibo abalokhu besekela uTrump. Kwesabeka-ke lokhu ukuthi nxa abantu benjalo awusoziwazi lanxa uzihambela ukuthi umuntu ucabangelani, umuntu elengqondo nje engaTrump.
Lo ke ngonkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseWashington State khonapha kwele Melika. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Sokuqhamuke ukungezwani kubandla le-CCC kobulawayo kulandela isinqumo esathathwa ngumkhokheli webandla esokuthi kukhethwe umnumzana Douglas David Coulthard ukuba ngumeya okungafunwa ngabanye. Ibandla le-CCC lithi amalunga edali lephalamende azagcotshwa lamuhla lanxabe kulabanye abakade besithi kungangenwa hedale ngenxa yempumela yokhetho abayisolayo. Amakhansela kobulawayo afungiswe uqalisa umsebenzi izolo azafundiswa ngokusemthethweni okuphathelane lomsebenzi wabo. Silugciba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzalela ebulenjini ku www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngu Chris Gande.